Nakho ukukhuluma namhlanje kufuze upresident ebe very clear ukuthi echo ukuthi ipolitical party e opposition or eku government nxa iinform amapolisa ukuthi bafuna ukuorganize ama meetings abo mayevunyelwe ama political parties wonke jikelele ukuze ekhankase ukuze campaign freely ukuze behambe anyway Zimbabwe
ngezenye indlela uyavuma ukuthi bayavinjelwa kukhululekanga abe nelisa ukuthi bekhankase
ngezinye indlela engutshoyo ikuthi by right through i-constitution yezimbabwe i-opposition part ezimbabwe iyavunyelwa ngoba we are a democratic system we are a country ele multi-party democracy sike saba le incident lapho emuva ekasisu Thokozani Khuphi owaphosa watshiselwa endlini ngeyinye opposition iku-opposition njengathi
mnumzana gombo uyavumelana yini lokukhulunywa ngumnumzana ndibani
oreso kuyacaca ukuthi alekho siyenzele ngoba sokuma senzenje thina abanye ku-opposition asilali asiyezinto zebithi yasina asethu iponiki asina asethu yonke i-tichnidi asina asethu wamaregio kodwa sikaniphephile monoprom sikho konke lo number one number two sikaniphephi iyakwazi ukwenza imihlangano anytime lapho efukela fo iyakwazi ukwenza ama-demonstration anytime efukela fo kubasebenze namuhla isithi kanti yakoilawayo sitshe lamazende ukuthi asize e-esalidini sedan 1 hour bekwenzile khona kuzanipiye leadership yabuya khona lifane edorobheni efikahle lamazende ukuthi akuyeka esayezinse lapha sinsela kodwa kungiyephelichekwe akuna ndaba amafurisera langakokemumbe angayenza singabe yitha be-opposition singabe sukuma senzeni ngabo abantu bazizekoshiwa abaningi nxa sifuna ukwenza ibarali iyathiwa siyiqhophilayo 7 days before mhlambe kuthiwe 14 days isikhathi eziningi nxa sase-7 days kithi se-aplayele kuthi kufikilwanga le-7 besele ukuthi umhlangano umkhanseliwe ngoba akenzanga lokhu lalokhu lalokhu kumbe amaphoyisa ngakuka-man power siyakhampena njani singavumeli ukwenza ama-road show esesika endabeni kababundibani akunadifference ase-zanpiye lo-omnele izanpiye siyasebenzisa ama-sekizeni yesinto ukuthi vaivesa kuyafana nje esayezi akwenzeni asikwazi ukuthi kalinsi ukuthi namhlanje ulongameli kuzokhulumela ezanpiye siyasho kuzokhuluma i-government laye sowazimela amavidiyo esilokulokhu yena izanpiye siyipolisi ami siyiseo
ungathini ngamazwi kamnumzana gombo mnumzana ndibala
angiyamuzwa ubabugombo ukuthi uthini kodwa into kufuze yi-understande yukuthi ine-country ele-constitution i-constitution yelizwe i-clear in terms of i-separation of powers amapholisa nxa esala ukuthi esi-clear ukuthi senze imihlangano yethu we must take them to court and we must exhaust everything before we can easily say ukuthi hayi into leyi bayenza because bathunywe ngubani ngithe ngiletha i-EFF eZimbabwe ngabotshwa mina ngaharaswa mina I went to court for over 8 weeks the idea was that I'm not supposed to be involved in the Zimbabwean politics because mina I live abroad mina i-passport yami i-expire eZimbabwe kwaphuma into eziningi kodwa ngingomunye umuntu I would have easily given up and said ukuthi hayi ilizwe leli vele linje mbaleke ngayo no I believed in ama-institutions ethu I went to court and I defeated a government of the day that was led by Umkhandlu. Today I'm still participating in politics. Abanye bacabanga ukuthi izinto ko-opposition they believe ukuthi umuntu from Mathebelele cannot be the president of Zimbabwe. Konako babo opposition.
Lokho kusifuna ubabumbizayo ayisikho okubuzileyo wena futhi awukuhambelani nendaba yama-elections. Constitution akhuluma ngayo. Itsho ukuthi u-section 58 ne-section 59 ne-60 siyathina silelungelo elokuthi sihlangane yikho lapho engiphendula khona kwabendibane ukuthi uthi-ke ngase kwenzakale njalo sivume sithi ama-institution elizwe a-right alungile siqonde lokhu abakwenzayo kumele sigijime siye ekoti isihamba sikasifane ekoti kona besiyela
angizange yitho nje njalo kumbo mina ngithe abengingapho ngokukhala kuphela singenzi lutho so wena bengabuyalisa what are you going to do about it
right now it's the 4 months and the 5 months before the election it's the plan for a rally ezenzakala ngo-April siplane namuhla i-between lapha sibhadalela amashevishini sibhadalela amaveni everything futhi intindithi of-election besize ukuthi hayi we have no manpower so asikwazi ukulungilela leyo mhlangano funde i-MPF leyo mhlangano ku-different venues eduzane so linalikwazi ukuthi lenze umhlangano liqhube umhlangano walelo lam angithiwa kona ukuthi ukuthi ningezela khona lokho okuthi ukuthi i-ikhethi kuyakulungekho 2 8